Ekulusize kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathelo ezindaba, intathelo ezindaba zethu ezinhlanu kobulawayo. Bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU-PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele, into esingafanelanga ukuthi siyivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhonona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathelo izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathelo izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathelo izindaba. Sicabanga ukuthi yiba kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuthumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe nokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lodlame, ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba, ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.